Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla zikuthunqwa bakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele.
Abanye bathi umqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uKonti Mhlanga obhubhe izolo kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Ube izisi kikamero, ube direct kikamero Mhlanga, ube direct editor manje editor ilobu zeli imininingwane yakhe.
Umanispala wakoBulawayo uthi imitshina empompa amanzi imisiwe ukusebenza ngoba isalungiswa okuzabangela ukusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Idolobho selimile ukugezisa amanzi nokupompa amanzi encema waterworks lasefilling booster station, pump station esesigodini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lilandule imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Sokusele inyanga nje eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka sokusele isikhathi esingaka kuyabe kunyakazela amabandla ezombusazwe ebhodabhoda ngelizwe edinga usekelo. Kodwa okukhona kathesi kubonakala njengani ukhetho lukhatshana ngoba amabandla phose wonke engelamfutho oyake ubonakale ngalesi sikhathi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change koBulawayo umnumzana Sweden Jurowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele. Ongananzelela mfowethu uMo Blessing Ali ube phakisa kakhulu kudaba lwe voter registration ngapha koBulawayo uLangelihle Zonda Dube lo wabulawa ngabantu ababe bedinga imali. Asikabi leqiniso ukuthi abantu laba bedinga imali mbe ngabantu ababe thunywe yiyona iZANU-PF. So ngananzela uMo Blessing Ali lo Zonda bonke abantu ababephathisa kudaba lwe voter registration. So sesibona ukuthi kungangcono okwathesi ukuthi nxa senza izinto zethu singakhulumi kakhulu kumphakathi. So alisiloqiniso ukuthi asikhankasi. Umkhankaso ukhona kodwa siwenza ngezinye indlela. Themba laba ku national engisebenza labo bayavumela nalowo mbono. Hatha lisiqinisa into evele ikhona yikuthi uMnanga Golodlakela nxa sokungena endabeni zokhetho angazi ukuthi abanye kwamanye amazwi bambukani umuntu owenza imisebenzi enjengale esiyibona emibi kangaka. So kwakathesa hatha ngalisilo qinisa ukuthi thina asikhankasi. Ngithemba labo bantu babekhayelela ukuthi bebone indlela service yenza bese bethumela abantu abazovota izinto manje hayi okwathe si bakhayela amehlabanzi
manje kungani ugaja lwezokhetho iCommission yeZEC itshengisa ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota ezigabeni zakoBulawayo leMathebeleland akutshengisi na ukuthi amalunga enu amadolonzima kudaba lwezokhetho
ngisho abantu abaregister ungananzelela baba yi 22,000 bona phose kufika ubo 30,000 ungananzelela ama figures eze khona lawo bafika ubo 22,000 ababhalisa ukuvota le mboni inumber le ibiphezulu kakhulu ngoba singakhayena kususela uJanuary izeki bibona ukuthi abantu nxa sebesibale dlabuzani bese bekhatha bethi iprogram siphele bafake u 1 month ubasazivele isikhalo sikhala ngokuthi izeki imele ihambe ezindaweni lapho okuqala khona abantu ngoba kusuka kudule kakhulu ukuthi abantu begade besiya khona le ezeki so izeki ele esiyisolayo athi ukuthi sisole amalunga ebandla sonke isikhathi nxa bengene ebantwini bona bezeki befaka wona lana ama biometric voter registration tents and equipment into eyenzakala ukuthi bahlale endaweni umbeni ivike yodwa kumbe behlale inyanga eyodwa khonokhana kwenza ukuthi abantu abalutshwane bebhalise kuyabe kufuna ukuthi vele behle bebekhona ezindaweni thina lathi nxa sikhankasa sesikwazi ukuthi izeki ikhona zozananzela sezibuhlungu kakhulu bevala ivoter registration ngo-April ngoba abantu abaningi basebe sasesi sesilomkhubo wokuthi singena ezindaweni lezi moda abanye sibaphelekezela njalo sidinga izimali ezokuthi sincedise abantu kodwa bona bezeki bengabona vele sesisebenza bebona thina vele sitshaya umklomelo into abayenzayo ukuthi bavale
umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo. Amazwi enduduzo alokhu eqhubeka kulandela ukutshona kwemlobi uConti Mhlanga obeyingcwethi kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo. Abanye bathi imisebenzi kamuyi ibikuzinga eliphezulu okokuthi kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iningi lithi uMhlanga ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa lamasiko njalo ubelwela ilungelo loluntu ikakhulu abemthwakazi. Uke wabotshwa ngenxa yemidlalo yakhe ebiphoxa umbuso ongakhululekanga. Incwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu wasebenza eholwa nguMuyi emakhosi theatre kwaBulawayo uchasisele uSithandekile Mhlanga okuningi ngalolu daba.
Tshona kukaMhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa. Kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe. Yebo ubekhulile uMhlanga kodwa ubengakagwi ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje. UMhlanga ubendoda ebesebenza obukufunda kuMhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ngakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima. So aso muntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala bethi nje manje emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza imakhosi ngarana i-restaurant ne-bar for 2 years ngangakazi ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu wayeathi mayame phansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane idrama. Maye ngena uyaye ofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenza esenza ama-project. So ubeqilile cili emsebenzini yathi maye ehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general ubukholisa ukumlalela uMhlanga maye evula umlomo ekhuluma nge-art. Angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama but ugcine sengumuntu wanobebhakatshisele emazweni esenza inkalakatha zezinto wakhipha ama-productions amakhulu eqala nge-stage odabula lapho onansi lendoda uthe esuka lapho engena ku-TV sinjalo wakhula wayeza umakorokoze inkalakatha zama-drama mpela ayezokudlala of course wenza nezinye ze-politics ezifana nabo-members ondi nabo-good president ezakhe nasezimbophisa nangamaphoyisa but zamwinisa ama-awards amakhulu abo so bekukuhle kakhulu ukusebenza kaMhlanga and sizosala simkhumbula.
Abaningi bathi kuningi abakufunda kuye singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abaningi elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotha kungelansolo.
Yebo kakhulu uMhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi
alalelwe share in knowledge ye drama ne music mhlanga ube ngumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art so bethi manga ekutshela nge music umangale engokutshela nge drama umangale uzathola ukuthi futhi in knowledge yakhe be broad ukuthi it was about the content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ube izwisisa i camera ube direct i camera mhlanga ube mu direct editor manje editor iloku nje imnilingwana yakhe kube mnandi kube njalo ube ku director noma nawuli ekuphuza ukuthi impela lapha umuntu lo uyayazi into ayikhulumayo so he taught a lot and he groomed a lot of abantu abanenga kakhulu ayisiko lo one void obayi two wonke lo wonkana umhlanga eZimbabwe I think wonke umuntu nje bemali umuntu lana owazivula indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho wayivula kunzima kukhulunywa ukuthi mathebele ndimarginalized yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu impela endabeni zoku-editor abalobayo abafana nabo Raydon Baya abadirectayo abafunda noku-actor abafana nabo Petisa Isithole noThembi the wife who was a great actress kudala sagcina ukumbona kodwa ngumuntu obe-actor kakhulu akazange athanda i-TV uThembi akazi kwasuka kwathini wavele zithandela i-stage but wathi mawambona phana ubona ukuthi nansi i-product kamhlanga enza inkalakatha zezinto so asomuntu wokudlala lo odlulileyo kushona ilanga njengoba ngishilo eliyinkalakatha and abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of umhlanga mhlawumbe singathi na yiyo ilokhu ingqoba siyele yona kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art kuza kuba uhlunga emoyeni kamhlanga
lo ngubhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zemalokithi amaningi akobulawayo ziza kuba lodubo lwamanzi oluqale izolo ngoba imitshina yokupompa amanzi la isalungiswa. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu utshele uPraxedes Jeremiah weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Thanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema Waterworks lasefilling booster station pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acutshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasicontinue until 6 ebusuku and uaffecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukela namhlanje?
Indawo eziningi ezikobulawayo ezisupplya i-reservoir Waglezi, iThuli, i-6J, i-Rifle Range, the Criterion, asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala kutritha lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva ngama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi ngangikade ngakathi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela amanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezixakathekileyo?
Lama-browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapho ahambe thela khona phinde njalo sibe lama-water kiosks lapho sesizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-bowls lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Lo-ke ngunkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sikamanisipala wakobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is Wasipuma, a Voice of America at the Washington DC.
Kuba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi usethembise ukujezisa kalukhuni abantu abalezibhamu ezathengwa ngokusemthethweni kodwa bezisebenzisa okungalunganga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhalwa impi yenkululeko obelesikhundla sikaBrigadier General kubutho uBenjamin Mabhenge obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMabhenge ubikwa wayaceqeshwa ezempi kweleTanzania wasesiya eMozambique lapho alwa impi evela khona. Uzabekwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Ukwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Msakazi sakubona msakazi, ngithanda ukubingelela abasakazi labasakazelwi ngendawo zonke nje jikelele zomhlaba lapho ngabe kulaye wonke umuntu omamela iStudio 7. Ngithanda ukumbingelela, ngithanda ukuthi lami ngithi fahla fahla ngendaba yalubaba othi uzafakaza yena uzethula ufakazi bokuthi umnangagwa kazanga dlwengule lo sisi. Bufakazi bani uzafuna kwethula ufakazi ethi mina lo sisi ngathanda nalaye ngamfikwe seseyintombi esapheleli ukuba yintombi kwakhe, yikho ufuna ukukutsho yini na? Ngoba asibazi phela thina obunye ubufakazi okungathwa umuntu engathi hayi lo muntu yena kazange athandane laye lo muntu kazange obungathi lo muntu kazange akadle ngobe ngaphandle kokuthi ethi unkazana lo ngamfica mina eseseyintombi intombi ephelele yamaNdebele ayezwa manje ithi intombi ephelele ukuthi ngiyabe ngisitsho. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli bonke, ngithi philani ngenkosi. Mbe sengikhuthaza abalandeli bonke besisisi ukuthi singumanini le-register ngokuningi. Thina sikhuluma sosesi-registile sesimelele khona ukuthi usuku lokuqanjwa kuphela lufike siyevota. Lingakhalakhali ukuthi amabandla kabambana, amabandla arayithi ehlukene, so senzela ukuhlekana kuhle. Abanye sebezuza 10, nangumonzori, umonzori bezenza indoda. Kodwa khangelanini uzuza 3, ake zuze 1, ake zuze 10, ahlekwe. So yekelanini amabandla egijime so ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu laba balabantu yini. Ngoba lingathi kabambane, kusasa omunye uzathi abantu bami babawini sobani. Thina kusisisi sibaningi, singakhuthala kuphela sekele ukudonda sumeni sevota khona ukukhuthaza upresident wethu. Kuzongena uChamisa, sikhathele ngezani PF, khathethi izibhedlela kazilamithi. Bona balatshwa out, amatitsha bafuna ukuwaholisa ababantwana bafunda out. So thina yithe sifelwa, yithe siluza. So lo ngumnyaka wokugcina ukuthi singadlala lokho ukuthi shiyona lokho kubonwa ngumuntu lomhawu. Abantu babekhala ngezikhundla, babanga izikhundla instead belungisilizwe. So sokukhathi sezikhundla lezo, okhangela ngokwesikhundla ngokwakhe lokho. Thina vele ukuthi shiyona kumbe kuyini, asikusebenzi into esiyifuna nguChamisa. Lokho ama-structures lokho ukuthi uthiwa hey ama-structure okudingayo ngokwakhe. Thina into esiyifuna yiyelo nguChamisa. Angaze ayenzene, angaze ayenzelwe, ngaze bemkhulume kubi bethini. Vele abangeke bezibesigoqule ngoba thina sithanda uChamisa and vele nguye simbona ukuthi uzokhulula ilizwe leZimbabwe, abantu bethu bethola ukufuna. So sithi phambili ngoChamisa ongafuni yokayekele lokho ukuthi yeye wathatha amaNdebele izithutha. Wena ohlakaniphile hamba uvotele owakho umuntu, sibone ukuthi uzozuza abantu abangaki after ama-elections. Ngoba thina sidlali phela, lo ngumnyaka wokugcina kudlalwa lo, sibe silokhu esiqhubeka sincindezelwa silamba. Abantu bethu bengafundi phela, izani ngabuyela embusweni. Next year izimfundo ziyafa, izibhedlela ziyafa. So kumele sikunanzelele khona lokhu, singagijimisi izikhundla, kasigijimiseni ukuzwela izizwe futhi
abantu lapha abantu abahola abantu bayakufa so ungagijima isikhundla yena lo ufuna ukumfaka esikhundleni ogijima isikhundla ufunani esikhundleni ufuna ukuzifida la so asifuni abantu abagijima isikhundla sifuna abantu abakhangela ukuzwela abantu bezimbabwe ngiyabonga
aw studio 7 studio 7 balaleli labasakazi aw siyathokoza kakhulu indaba elisethuyazo nabantu ngicela nje ukuthi idluliswe le ngiyabonga kakhulu nzama ukugqugquzela ontanga kakhulu ontanga uyabona umuntu omdala la nqaye ngayekela ukuyevota ta lokwamso kuphelile ontanga basesele ndime endasa fani beyidlale abakunanzelela ukuthi isikhathi sabo basidlalisa nqabisenza so ukuhlala besemzini eSouth Africa ukuhlala besemzini eWotswana kabananzeleli yini ukuthi okuyiSouth Africa kuye kwaqala ukwenza ezinye izigandane kusifo Elvis Nyathi Operation Dudula watsha abantu abaningi kakugcinanga laphana kakugcinanga lapha kona kuzavuka okunye okuzabe kukhulu kulalokhu kanti kwelethu ilizwe lapha kakula muntu ozakwenza enye into wena libonanzelela abantu abethu imali ihambe egoli lihamba lisesawa amapholisa emakhoneni lapha eZimbabwe uyasuka le police erenkini uzuyengena e-central police station izikambela lifolisa lingakhulumisananga lingasozeli ukuzwa ukuthi uyangaphi but ngale goli phuchuphuchu ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi phuchuphuchu ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi efinder ayisikho kini fundani ukuthi noma ilikholisa ukuthi marane marane kodwa wobani lento yenu eliyibambile ekhaya ukuthi hayi lanxa kungaba nje ngiyabuyela ekhaya register and vote ngoba lingayekeli ukwenza njalo engxa yeyichance yenu eliyiphiwe yona le uNkulunkulu angazi ukuthi abantu kakhulu ngilalele amanamba ade ephuma emathewelend abemancane kakhulu iphinde lokwala ukuyevota futhi and weso kuzenzakala kambonge nganala magama nyakhuthazwa ntanga ukuthi kabayivota abayecheck amabizo benze yonke inono of defiant beyenze behlale belindele ukuvota bevote bese belinda belalela okunje ukuthi ungabhayela umfazi incwadi ngamthanda kakhulu umbhayeli ubone ihambile yayifika kuye uhlezi ulinde ukuthi kumbuza yala kumbuza avuma yikho okulindeleyo lati asenzeni njalo kambonge ngundebele lokhulumayo
sanibonani basakazi bestudio 7 nabalaleli bestudio 7 engabe nisaphila konke amakhona omhlaba amagumbi mani omhlaba bingelelwa ushesha lapha etsholotsho bakithi heyi ngithi angigqugquzele nje ukuthi hhayi asambeni bakithi siyolejesta sibhalisele ukuvota bakithi sike sivoteni kakhulu ontanga laba abasha amayuti bakithi sivote ngobuningi bethu manawu sesihluphe kakhulu ezweni sike sikhipenini umbuso lo kade uhlukumeza abantu owezanu iminyaka eminingi kanje engikholwa ukuthi masingabhalisela ukuvota ngobuningi sizawunqoba sizayikhiphe izanu PF embusweni bakithi mhlawumbe abantwana beke bephile kahle elizweni labo kuhamba benhlahlata belandela amazwe abanye beyolimalela khona ngale kulawo mazwe abangasafunwa khona sambeni bakithi sibhalisele kakhulu ukuvota simfake uNelson Chamisa ngoba yona iqembu esibona ukuthi lingasikhipha ekuhluphekeni okukhona sivotele i-3+C sonke bakithi angene ujaha angene uChamisa umfana omncane ake buse kahle bakithi hhayi sinebhilivi yokuthi hhayi ngempela uzaliphatha kahle ilizwe leli libuye njengobani kwakulilizwe lihle kangaka seligubudeke lapha laphela libulawa yizanu PF
ndinjani kwi-studio 7 basakazi hhayi siyazibonga iy'nhlelo zini siyazibonga ngisekele ubaba lo bekhuluma ngokuthi ezinhlelo uyazijenza endleleni zingaphushanga lo waba wadwa wathunjwa ngabe-3+C wabonakala sevele emozambique asiyizwanga impumela yangikhona ukuthi kwabheda ngani
bonani basakazi be-studio 7 kunye labalaleli be-studio 7 okhulumayo lona ngumfo kamalinga uphuma laphana elupani ku-H41 endaweni yasegwambavali endaweni okuhlala khona abantu ngakho ngithi ndlulise lo mlayezo omncane kangaka kakhulu ebantwini bakithi begwamba ilekhalis ward ngithi laphana ngikhankasela ibandla lemthwazi Republic Party MRP ukuthi ngomnyaka ka-2023 sicela ukuthi bantu bakithi litshintshe ukwenza livotele imthwazi Republic Party ku-MP nakukhansila u-MP wethu laphana ngubembede Khumalo ukhansila wethu laphana ngusithandazile Ncube ngakho ngiyalicela bantu bakithi elekhalis ward kusuka elutho kuze kuye kumele ukhumbe lo
bonke bantu bakithi ngithi kasivukeni imthwazi Republic Party zasilwele endaweni yakithi njengoba libona umnotho wethu uyahamba izigodo zethu ziyahamba umgwaqo wethu ufile kasiyivoteleni imthwazi Republic Party ngobuningi divuka mthwazi vuka asiyeni phambili bantu bakithi singabuyele emuva singakhohliswa ngamaphatha suka eHarare ngoba azothatha umnotho wethu ngiyabonga
njani basakazi be Studio 7 siyabonga lonke basakazi lesithule news ezimnandi kangaka siyakwazi ngokwenzakalayo elizweni lethu mina ngumachumi Sibongo ngihlala koBulawayo into engifuna ukukhuluma ngayo yile census inamba le abasitshela yona le yakoBulawayo iyasethusa and iyasimangalisa sibele abantwana abangaphesheya kwelizwe siyaza babalwanga kodwa bengabalwa njengabantwana abasileyo ngoba mina elayinini engihlala kiyo la ilayini yami lezinto ezingu-28 indlu lendlu silabantwana basegoli mina nginjaba abantwana base Goli bangu 5 bashiye laba basegoli ipopulation lapho enhlala khona eCardi Park phose ile 100,000 yona yodwa kuphela ngoba now izaba ngama constituents angu 3 kodwa kuyephuma lokho esikuzwile lokho kulabo yonke iBulawayo nje hayi bangabo senza 1% sengaqala ukusenza kanje sikurigabhele ku recuperate census sikuriki census phela lokho kangayenzi njalo sicela besihloniphe kancane.
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ku WhatsApp ngenombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yamalwa yecatsha e-Al-Qaeda u-Ayman al-Zawahiri ubulewe ngempela sonto kwele Afghanistan. UZawahiri, owayeyisizalwane sakwele Egypt, ubikwa edutshulwe ngendizamtshina engelamuntu oyitshayelayo i-drone. Kolunye udaba lwezemelika, inani labantu asebefile kwingozi yezulu esigabeni seKentucky selifike kumachumi afika phose amane 37. Izulu leli linengeviki edluleyo ladiliza izindlu, amabholoho lakhukhula lezimoto. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Baba, kanti siletha sibili ukudana okukhulu sikhala labantu baseKentucky kulesi sehlakalo saleli zulu elisuke laqhamuka laba lizulu elikhulu kakhulu elisuke lathatha isigaba esikhulu ikakhulu Eastern Kentucky. Kuthethwe yonke into, kuthathwe izindlu, amabridge, imigwaqo, lakho konke lokhu. Ngamanzi amaningi izulu eline ngesiqotho esikhulu isiphangephange, kwaba lamanzi amakhulu kakhulu, kwagcwala amanzi yonke indawo, kwaba lokulahleka kwempilo. Aluba nxa bengigcina bekukhonapho nje amashumi amabili labantu abasifica minwembili 28 abafileyo abebesebefile, kodwa kukhangelela ukuthi kuzatholakala abanye abafileyo njalo. Lapha kuliqiniso sibili ukuthi owinto wakhona ungakhangela ilizwe leli lonyaka lichisile ukwedlula sonke isikhathi elike lachisa khona, ikakhulu khona obesithi thina i-heat wave. Kuhlezi kakhulu phezu kwaleli lizwe ezigabeni eziningi, abantu abaningi bebengaphansi kwayo le i-heat wave. Aluba thina ngaphayana eZimbabwe besidla lokho kuthiwa i-cold wave, obekugodola ubugodola obukhulu abakade bekubabaza, ngapha bekulokutshisa khonoko. Ukuthe khonapho eKentucky kuphela ukutshisa khonoko kwasekuqhamuka lona leli zulu elibulela abantu lenotho yakhonaphayana. Yikho kuyatshengisela sibili ukuthi khonoko kuthiwa i-global warming. Asekusifikele sibili, sekufikele umhlaba. Aluba bekukhulunywa ngakho iminyaka engamashumi amabili edluleyo, bekungathi hayi akulalutho, bakhuluma nje. Kodwa ke hayi, sekukhona sibili, ngoba kuza kwenzakala. Futhi ngibona ngathi ngikhona sizabona okuningi okuza kwenzakala. Kukhona lokho abakubiza isilungu abathi ngama-extreme weathers, ukuthi kukande kakhulu, kutshise kakhulu, izulu line kakhulu, izulu liyekele ukuna. Kulezinye indawo lapho kuza okungasoze kube lezulu qha 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 sibili, kuwome kuthi qha lingazange lidonte, kwezinye indawo line njengakhona lokhu likhukhule.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseTexas. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le Citizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.